Yeah, udubo olukhona ngalokuthi uPresident Chamisa anxa ekhangela inkulumo lezenzakalayo uvela mangala ukuthi khathi vele zivela ngapi ngoba phela ilizwe leZimbabwe selitshintshe izimali kaningi nyakeni owodwa. Njalo ngokwazi kwakhe uPresident ekhangela amaphepha ePharlament ku-committee ekhangela ngezemali yabantu beZimbabwe. Ukhanya ngani i-Reserve Bank ewokathi esilisebenza njengebhanga labantu abalutshwani abasebenza ukuntshontshela uzulukazi weZimbabwe. Ngalokho ubone ngani imisebenzi yonke eyebhanga le-Reserve Bank kufanele ihlubungulwe kwakatsha ngoba ibhanga leli-ke livalwe kancane kusakhangela ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi lisebenzele uzulukazi ukuthi lisetshenziswe ukuntshontshela uhlabezulu weZimbabwe.
Kodwa lona ibhanga le-Reserve lithi leli linyathelo lokuthi kungabi lokuswelakala kwemali elizweni.
Iqiniso ukuthi sesilalele inkulumo ezivela ku-Reserve eziningi kakhulu ezisuke zabasegcekeni ukuthi nje basengezithiyo. Bathi ama-bond zaso zatshiyana le-US dollar azahlala kuyi-one ka-one. Umangujwa wathi yena nxa lokho kungekela ukwenzakala uzatshiya umsebenzi, kwenzakala azangatshiya umsebenzi. Siyakwazi njalo ukuthi batshontshela abantu izimali zabo sesehlukanisa i-bond le-US kwakhanya ukuthi bangamasela amakhulu. Eminyakeni wonke odlulileyo sebenike undoda othiwa nguTagureyi owesakunda imali eyedlula 1.9 billion. Khona kwakuphume egcekeni ukuthi bayisangaphi bathatha waswelakala i-2.9 billion. Zabafuka bakhuluma ukuthi ivela ngaphi. Okwethusayo kakhulu engingazi ukuthi kathi uzekwazi weZimbabwe uzavuka nini ukuthi abone ukuthi hayi lokhu phela ikudlala la madodzi ilanga lisemini.
Kodwa la nxa kunjalo lina njengebandla lizwisisile yini kumbe lakini lokhu kungacaci ukuthi njengoba kungani kulokuphikisana ukuthi imali entsha uqobo kumbe hayi?
Akulanto ecacayo ngendaba yebhanga le-Reserve Bank ngoba amanga akhona makhulu. Ubuhlelo bukhona bukhulu buyesavisa buyethusa. Upresident bekhuluma nabakuphalamenti izolo bebemtshengisa sebekutholile ukuntontsha kwezimali okuphuma lapho kuyethusa.